Salibonani bantu basakazi bomsakazi we-Studio 7 khona ngapha e-America. Siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona lelisethulela wona ukuthi sizwe izindaba ngokugcweleyo ngokucacileyo. Siyabonga kakhulu kini baba uNkomo, labo Chris Gande, labo Dube khonapho, bonke nje abasakazi bomsakazi we-Studio 7, siyabonga kakhulu ukuthi lisiphathe lezi ndaba ngokugcweleyo. Mina owami umbono nje yilo ukuthi hayi okwenzakala kithi lapha kunzima elizweni. Sathi nxa sizavota ngo-2018 sathenjiswa imisebenzi engu-3 million ngubaba wasesikhundleni ophethe isikhundla manje. Kodwa kuze kube lamhlokho kakula lo wodwa esiwuzwayo noma esizwa kuthiwa hayi laphana sokudojadoja abantu. Okutsho ukuthi sokuyahlala kuyinhlala yenza vele njalo nje zikhathi zonke. Ngoba kukaze singayilungiselela ukuvota singathenjiswa izithembiso. Kodwa kakuphutshi lutho. Kanti esikubonayo kuphela ukuhlukunyezwa kwabantu, ukutshaywa kwabantu lokubotshwa kwabantu. Okuqakathekileyo okuyikho uhulumende okumele asenzele khona kasikuthole. Kakhulu sikhangelele ukubana ngawe silungisela ukuhluphayo elizweni, sithole imisebenzi, sithole lathi ukuzincedisa nje abantu beZimbabwe. Kodwa siyabona zokugijinyela ukubotshwa lokutshaywa kwabantu nje nokubotshelwa ukukhuluma iqiniso. Kuyinto enzima kakhulu ke leyenzakala elizweni lakithi. Bakithi bese ngikhohliwe ukuthi ngizitsho igama, hayi mina igama lami ngingulove mochuma ekhiza. Ngiyabonga.
Kazi indaba ngizondi nginyanya indaba yeba ye-ZANU-PF. Understanda lutitsha lo kuthiwa ngumkhulu wamatitsha osuke wathunjwa things like that. Mabe awuthi ebantwini hayi bona bayazi nithi lo muntu lo ama-injuries uzilimaze umuntu ophilayo ocabangayo ongathakathi enqondweni yakhe angacabanga ukuthi umuntu angasuka ahambe ezindimaze akabuhlungu aze adakhe acatsha abantu bakhe bamfuna banamahlonami ngoba vele yisiko labo. It's their culture. ZANU-PF, it's their culture.
Lapha bakithi kunzima nangu isibanda hayi sesithwele nzima. Umbuso kaMnangagwa usehlulekile, umthuli lo Mnangagwa hayi sebehlulekile ukusibusa bakithi. Angikwazi ukuthi zaphile siphile njani lapha elizweni lakithi. Ngiyabonga.
Sayonani abasibambela umsebenzi wethu we-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Ngithi inkosi kayibe lani ilikhokhelele ngomsebenzi wenu omkhulu kangake isenzela wona. Zihlobo zami, ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe, sesilahlekele liqhawe lethu ubaba uDabengwa. Kubuhlungu kakhulu. Ubaba waleli ilizwe lethu leli uze walithiya vele ngazanga lokukalibuse ngitsho bakithi. Heyi, siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalela ubaba. Sithi lala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengwa. Namhlokhu sephumule ubaba. Siyabonga.